Amapolisa akwele Botswana kugwalo olukhishokuyona le iviki atshelwe ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni ongekho emthethweni. Amapolisa athi udaba lobangena elizweni ongekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, Phalapa kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni ongekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba okufana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe ukuthola amaphepha ohlalo okusebenza kwele Botswana umnumzana Mthokozi Simpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kwele Botswana sokunzima. Sokunzima sila ama rates akhona sebuya ubuthumuthumu. Sebuya ubuthumuthumu and sokusenza abantu bagithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe. Special abangela maphepha. Sokusithi ubona abo abalamaphepha labo iningi labantu balamaphepha ukuthi basebenze emafamu while isibe ngasebenzi khona emafamu.
Uthi lokho kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha ukusebenza uma betholakale bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhuni kakhulu, imagine ukuthi uyabuluze imali ezifika xa siphala lezi ama-consultant ama-permits ngama-5,000. Bula ukhuphe imali engako wenza i-permit uphinde uyayithathelwa ngoba awusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami nyalo isukuthi mhlawumbe lo uhulumeni uthi angakuthola usebenza endaweni engayisiyo ubhethi permit yakwelinye company, mhlawumbe ukuthi find something ucharge something than ukuthi uyathathelwa permit.
Uqhubeke sithi incwadi zama work permits akuselula ukuthi ziphume, kusele kungcono ukunhlangothi esifana lokusebenza emaplazini abongikazi lamadokotela kanye labachayeli bamaloli, kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini wemhodizani wona oyingxenye yesigodlo seHaboroni sekusungulwe umkhankaso wokhipha bokuza okuthiwa abathathela izalwane zeZimbabwe ibhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo olungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edale lephalamende. Mnumzana Stiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapholisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilwilani, kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya, dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane seMohotsane unkosazana Irene Sitshwayelo utshele iStudio 7 uthi kabahlaliseki ngokuthi kumele belwele indawo labo kuza iningi lingabe eZimbabwe.
Mapodisi a dira sente go ya go ntsha batho ba re tsetsa mo mekgwatheng.
Ba yenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuzwa abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu, lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kwele Botswana umnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi babuthathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga ukuziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinisa imithetho evikela izalwane zazo uthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emisebenzi etshiyeneyo. Inombolo ezikhitshwa yiofisi kahulumende yesitatistics Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lilamaphepha okusebenza kwele Botswana selehla kakhulu lisuka kunkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2000. Ngumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSaburon kwele Botswana.